Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngomgqibelo ngelanga lokugcina kunyanga kaMpandula 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Ingxabangxoza iyaqhubeka ebandleni le People's Democratic Party iPDP.
Sisukuye sehlukana imbono ogodelayo wabona ngezinye indlela. Kodwa emhlanganweni lo omkhulu sivumelana ukuthi hayi ugodeli labanye bakhe sibaphe isikhathi.
Amalungiselelo omhlangano kamongameli Robert Mugabe labasekeli bakhe kobulawayo asethiye idolobho libukeka. Lamhla kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba sixoxa lenduna eyiyo yodwa eZimbabwe ehlala phandle kwelizwe.
Mina ngisebenza kakhulu ngabantu babithi laba abaphume ngaphandle abakhulu abakamthwakazi ngoba kusukela ekuqaleni ngo-1980 kuzofika amandla zange bayithole inkululeko.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ingxabangxoza iqhubekela phambili ebandleni le People's Democratic Party iPDP kulandela imbiko ethulwe nguNobhala Jikelele walelo bandla umnomzana Gordon Moyo ngolwesine eyokuthi umkhokheli webandla umnomzana Tendai Biti usexotshiwe ebandleni. Izolo uBiti wenze umhlangano esithi lokhu enguye umkhokheli webandla. Sixoxe lomnumzana Albert Mhlanga isiphathamandla saleli bandla.
Uhlupho lwethu amadoda amanye abangela ugodeli umfowethu sisuke sehlukana imbono ugodeli laye wabona ngezinye indlela. Kodwa emhlanganweni lo omkhulu sivumelana ukuthi hayi ugodeli labanye bakhe sibaphe isikhathi baze babone ngoba kukhanya ngani hayi basuke nje balahleka nje bazibale ezimele esihluthwane bayeza qhubeke senza umsebenzi wesizwe banika ithuba sibili ukuthi beze kodwa okuzikhetha lokhu abakutshileyo hhayi sikugcwalisile nje. Sabeka abakhokheli abambalwa okugoqela mina nabanye omamati nabo Edwin Dlovu abasuka ehlangothini lakoBulawayo.
Ye ngamafitshane ungasipha amagama wona lawo abakhethiweyo abakuzihlalo ezingane ziphezulu.
Abasuka ehlangothini langapha koBulawayo ngu-Edwin Dlovu ongu-deputy spokesman, national spokesman, yena Albert Mhlanga, deputy national organizer, Gladys Mate, national chairperson, nabanye nje abanye ade vele bekhona. Hayi kakusukanga abantu abangaki ephathini kusuke nje abalutshwane kodwa njengana zisitho ukuthi isikhundla zabo kasizigcwalisi ngikubabambela nje ukuthi njengana kathesi bengani balesi sidimela nje esincane isidimela lesiyana singaphela hhayi bayabuya bethatha isikhundla zabo.
Udaba abakhala ngalo-ke elokubana umanyano we-MDC Alliance bathi kufana lokuthi ikuginywa libandla le-MDC kuzahanjiswa njani khona?
Akuna bandla elizaginya elinye ngoba amabandla nxa kuthiwa amanyene ibandla ngalinye ngalinye liyasala lilabo president babo ile uniform yalo esukuthi ama-t-shirt abo kanye lama-emblem kanye konke lamahofisi abo. So kakula bandla eliyabe liginywe ngelinye. Engikunanzelelayo abantu kwesi sikhathi bengehluleka ukuthi banazelele ukuthi xa ukhuluma nge-MDC lapho eyaqalisa khona ukukhuluma ngathi yithi abakuqala i-MDC u-Welshman Ncube yithi ade siku-National Council abo-10IB. So thina kasiboni mehluko khonapho ukuthi kungathiwa siginyiwe. Sivumeleni ukuthi sasibambisaneni lolu hlupho esilalo. Sithi lapho esiyaluqeda khona bese siqhubeka ngamabandla ethu esapha.
Alo ke ngumnumzana Albert Mhlanga isiphathamandla sebandla le People's Democratic Party iPDP obekhuluma le Studio 7 esejegudu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula izombusazo womnumzana Nkululeko Sibanda othi kuqakathekile ukukhulumisana kweziphathamandla zamabandla kulokuxexebuka.
Mbona ngani mina kutshengisa ukuthi abantu beZimbabwe nje abane iningi labo kasikananzelela ukuthi kathi udube silalo kwezokubusilizwe yiluphi ngendlela yokuthi phela abantu bangalokhu belwisana ngokuthi hayi wena namhlanje wenze ngawuthandiyo bengakhangelanga ukuthi kathi vele ibhora elilwe esifanele sigijime ngalo yiliphi elikhulu kakhulu bonani ukuza sisuphe ukuthi siphumelele ngoba kungahlala lokhu kulwiswana ukuthi hayi wena usivume wathi wena usivume wathi bonani bekufanele ukuthi abantu be-PDP balwisane lo bithi ngokuthi hayi njengoba sesingene kulesi sivumelwano bekungasenani ukuthi usitshele kumbe sikhulumisane ngokuthi kuzasetshenzwa njani balungise imithetho e-alliance ukuthi izawuma njani lokuthi bazama ukuba ngomama yedwa laphana kodwa ngibone ngani njalo indlela indaba abasupheka ngayo abakhutha abakhuluma ngayo ukuthi hayi umuntu ngekele ukuthi nxa esengumkhokheli athi emzenze umathanda loba sokutheni langasiphi isikhathi ngibone ngani indaba eqakatheke kakhulu okungafanelanga siyikhohlwe ngibona namacele wonke amacele wona la amabili elikabithi labalawa asemxotsha ebandleni ngibone ngani aqondile kodwa hathi kakhulu kufanele bakhulumisane bahlangane phakathi lapha
sekuvele amagama okuthi kulokubandlululana ngemihlobo kuthiwe laba sokuxuku lamaNdebele la ngabe sishona ubona ngani kuyasebenza yini khona
ubona ngani kuludubo olukhona kwezombusazwe waseZimbabwe olulilifa esilichilwa iZANU-PF la iZANU-PF ingane yaluthatha eRhodesia olokuthi abantu beZimbabwe bavele ngani baxukaniswa ngemihlobo ikakhulu imihlobo le emkhulu ephezulu okuthiwa ngamaNdebele lamashona iyatholakala esikhathini esiningi kakhulu isetshenziswa njalo isebenza ukukhangela ukuthi iyasetshenziswa ukuthi kufakwe ama-vice president kumbe kwenza into ezinjengazenezo mbone ngani khona kuvele kuliphutha elikhulu kakhulu elizahlala liyenza ukuthi kungabi lokuzisana phakathi kwamabandla ezombusazwe ukuze kuvunyelwane ukuthi njengelizwe ukuthi kade vele indaba le ingaqedwa kanjani abantu bangaphiwa izikhundla ngokuthi bayimhlobo yipi abantu bathola izikhundla ngokuthi bayakwazi yini ukwenza lowo msebenzi odingakalayo.
Alo ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda, ingcwethi ecubungula izombusazwe ubexoxa le Studio 7 ecingweni eseBhilidani. Umongameli Robert Mugabe ukhangelelwe ukwenza umhlangano wakhe labasekeli bebandla lakhe kumalanga amalutshwana alandelayo kobulawayo lanxa ilanga lingakaziswa. Imbiko esiphathamandla sikahulumende yokuthi amaNdebele ngamashona aguqula ulimi nje kuphela iqhubeka idala inkulumo elizweni. Umqondisi wesikhwama seHeritage Trust umnumzana Pritchard Joe wethulela amazwi kumaviki amabili adluleyo esithi amaNdebele awazi imbali yawo. Sixoxe lomnumzana George Mkhwananzi othi limbiko ayisiloqiniso.
Ya indaba khona ngithengizwa yangihlekisa kakhulu ukuthi kambe kukhona abantu abesaba amaNdebele kuze kufike ebangeni lokuthi baze bafise ukuthi awekho njalo azangaba khona okukhona ngamashona. Kwangihlekisa kakhulu futhi ukubona ukuthi kunabantu abahawukela ukuba ngamaNdebele to an extent ukuthi sekuze kufike ebangeni lokuthi babathathele lobo bundebele sengathi kuzabathiya sebefana labo ngoba kusuke kubonisa ukuthi kuleminye imhlobo yabantu ezwe laseZimbabwe efisa ukuthi lokho khona eyikho khona ikuphe abanye abantu kuze kube sengathi ukuba lishona ngumkhuhlane umuntu uyagula akafuni kugula yedwa sefuna ukuthatha umkhuhlane wakhe awuphe abantu okuthiwa ngamaNdebele ukuze sonke sikhawule. So kungihlekisile ngoba kuyabonisa ukuthi abantu abaningi bayakuhawukela ukuba ngamaNdebele bese befisa ukuthi ngabe bayabathathela amaNdebele lobo bundebele ukuze bakhiphe bafane labo.
Manje singathini nxa sikhangela ukubana umuntu okhuluma khona lokho ngumuntu okuhulumende ongayenelisa ukuthi afake imbono yakhe kube ingxenye yembali yela kusasa?
Hayi, akusoze kusebenze ngoba ngitsho nje ukuthi izinkulumo ezinje zisuke ziveze nje ukuthi abanye abantu abalakho bona ngokwabo ukuzigqaja ngalokho yikho khona. Uma bebheke amaNdebele mangakufakela lento ekuthini kudalwa yini, angithi kunje nje amaNdebele akhankasa dinga ukubeka inkosi yabo. Izinto ezinjengazona lezi izokuthi amaNdebele akhankasa afuna ukuvuselela ubukhosi babo. Kukhona amanye amaNdebele angafuni ukubona abanye abantu abavela ngaphandle besuka khona le emashonaleni bezongena ezikolweni nasemisebenzini bebathathela imisebenzi. Sekukhona impehlane lesivunguzane esikhona phakathi kwelizwe esiphehlwa emathebeleleni. Kuyabethusa ke labana abantu, yikho bebona kufanele ukuthi bathi ayikho into okuthiwa ngamaNdebele.
Hello, ke ngumnumzana George Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlelo amshweshwe,
lamlela nampaba fobembula.
Ikudibana kuhlelo lwezemaphandleni, igama nguntungameli Nkomo. Lamhlanje isilosobhuku wasenketa enkabazwe umnumzana Matthew Nketa, njalo sixoxa ngomcimbi abawenze ngolwesine okuyacela izulu. Ngiyakwamukela kuhlelo baba Nketa.
Ngiyabonga Ntunga, ngiyabonga.
Yini elike laphuma lapha, akusitshele ngohambo lwenu?
Umsebenzi lo omkhulu siwenze ezilayo ebezivela endelele kusetshenziswa umntaka Joshua Nkomo usangilize nodlawu lwakhe umfo kamahlanga uGodonga uSly abamele ihlanganiso yezamasiko eyibuye abayibo esisebenza nabo sebe bethunywe ukuzosikela ukuthi umsebenzi wethu siwuphathe njani.
Belingaphi kahle kahle?
Besisemtolweni kakhokho wami uNgulutshana, uNgulutshana ozala uNketa ebhusini emasimini akithi konke.
Yikho lapho elicelela khona izulu esigabeni senu?
Yikho lapho esicele khona izulu. Ngicela ukuthi ngithi fahla mbidala khonapho nginonise ngokuthi kule zikhanyiso ezitshengisayo ukuthi imvelo isivile ngoba sizavuka sisiya khona emtolweni. Bathi behluza inyayo yokuya emtolweni izulu laduma emini kwakungolwesikhathi ezikhathi zama-2. Bathi bona ngelanga ngolwesine kuvukelwa khona emtolweni bavuka kuqhanda kakhulu esigaba sonke. Namhla ngikhuluma lawe nje ngolwesihlanu kuyaduma emini kuye lakhafula amathempukane lichitha inyawo zabantu lapho ekade sikhona kuzofika emagumeni ethu. So ngikhuluma nje kusukela emini kade lokho ngisamukela ama-phone calls awelwagwelo yonke besitho lesithi umsebenzi eliwenzise omkhulu.
Bezikhona iwosana, bezikhona izangoma?
Ngizakutsho njalo, bezikhona kodwa bezinganengi ngoba kwezilayo esazitholayo sasisatshelwa ukuthi kasizukudlala njengoba lake kudlalwe ngakucelwa izulu. So isiqondiso besisithole sokuthi kuyabe kungumhlalaphansi besisidla esikudlayo sihlezi phansi sinikwa imilayo esayiniwa nguSly Mahlangu emele iJoshua Nkomo Cultural Movement layo elakha enzelele emanyangwa esinika izilayo ngoba ibhulu lethu bayesebele ubonile enzelele ukuthi imitolo yethu kayiselaze iwosana. So kumele silungisise khonapho usitshelile ukuthi kumele senzeni senzeni imitolo yesigaba sonke kwenzela ukuthi kuye qokwa kakutsha eziye iwosana ngoba esasilazo sezas.
Kanje wathi izangoma lazo ziyaphatheka ekuceleni izulu kumbe zihosana kuphela?
Izangoma ziyabe zikhona, inyanga ziyabe zikhona, ihosana ziyabe zikhona.
Kodwa ezihamba phambili zihosana?
Ezihamba phambili zihosana. Ehlelweni lehosana kube hosana eyiyo okuthiwa ngumhambi wendlela olimi lwesintu. Kube sekusiba nesanyongwana sehosana esiyiso esisekelayo ikakhulu nxa bethunyiwe beyelitsheni. sebesiba losobhuku isikhathi amandla indlula ngumbumbisa abahamba bekathathu ihosana isanyongwana isikhathi amandla esingaba yi-traditional leader ukwenzela ukuthi ababuya lakho bakufakazelane yiyo indlela yokusebenza kwehosana ihosana isebenzi iyodwa isebenza lalaba abantu ababili ukuthi babebathathu bemele isizwe
Amathe empukane othi liwabonile kulandela umkhosi wenu lo ayalisuthisa na ukuthi isibonelo mpela sokuthi izulu liza kuba khona ngomnyaka ozayo
isibonelo esikhulu isithembiso abantu bakubonile bayakufakaza lakhathesi ukuthi sekumele baqalise ukubiya baqalise ukuchitha imiquba wonke umuntu seku-onomaxtu ukulima khathesi ngamathe empukane abawabonileyo namhlanje
lingabakhuthaza yini abamasiko kwezinye izigaba ukuthi labo benze okufanayo
singabakhuthaza kodwa isikhathi sesiphelile ngoba ngokwehlelo lwenzelele indlelelo ivalile mhlaka 25 so thina ngokuthi bakubonile bakuba ndilemoyeni wakho nangale ezibhalini lapho kucela khona izulu ehlalimani engingabali emanyanga ehlalimani lapho kume khona izindlela eliseliqonde kithi ukuthi seliphuzile ukucela izulu kodwa njengoba lala idate layike kakudala qhubekani mhlaka 28 ezinye izigaba isikhathi sokucela izulu sesiphelile indlelelo ivalile akakusela muntu okwanisayo ukucela izulu
ukuthi ukuthi abantu bagcine amazilo. Hayi siyabonga baba uNketha bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Ngibonga kakhulu.
Lolo bekuluhlelo lwezemaphandleni isixoxa lo sobhuku waseNketha enkabazwe umnumzana Matthew Nketha. Olivalelisayo nguntungameli Nkomo.
Siyabonga ntungamili kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba lamhlanje sixoxa lenduna yemthwakazi ese-South Africa umnumzana Albert Zwelibanzi Gumede. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu wakwethu ile njabulo enkulu kakhulu mhlawumbe lokuthi lokhu esikhuluma kungena endlebeni zabantu bakithi bonke abangabe bephile emhlabeni.
Hayi bezwakala. Umbuzo wami wakuqala ungasitshela ukuthi wena njengenduna ekhona ngapho e-South Africa usebenza njani labezimbabwe?
Cha kwenzakele ke mntakaba sasiqali nje emongeni yendaba. Mina ngisebenza kakhulu ngabantu bakithi laba abaphume ngaphandle abakakhulu abakamthwakazi ngoba kusukela ekuqaleni ku-1980 kuzofika amandla zange bayithole inkululeko. Now kwaze kusenzeka ukuthi sebelapha e-South Africa bathole ukuthi izinto zethu zonke ukuhlonipha la masiko akithi kuyalahleka kwase kuqokwa-ke mina ukuthi kangibheke lezo zinto ngibheke labantwana laba abalapha bonke zonke into ezenzakalayo ngizazi futhi ngikwazi ukuthi ngiyezi ripota khona enkosini kuze inkosi yala eyiye isizwe sakithi sakwazulu sigcwele khona phana kumthwakazi ihlala isazi ukuthi kuyini okwenzakalayo kwase kuqokwa-ke mina ukuthi kangibe yileyo ndlela futhi ngesinye isizathu kakhulu saba yileso ukuthi i-embassy yala eZimbabwe ayibabhekeli abakithi abavela komthwakazi abangala maphepha lalamhlanje abanye kanti langaphakathi betholotho kanje abathathwa ngamanzi ngesikhathi sanisole sesidluleyo ukuthathwa ngamanzi kwavumbula ukuthi abala maphepha bengaphakathi bengakabakithi so sathola ukuthi sinenkinga ngapha baxothwa ngamaphoyisa ngapha futhi iZimbabwe yababandezela ifike ikhulume lamaminista lapho besokukhala ukuthi bathwala nzima-ke so ngase nginela leyo nto ukuthi sisizane lapho okusizekela khona sisizane loba kwenzakala ini kufakazeka ukuthi nangumuntu omelele abantwana bakamthwakazi ngaphezu kwakho konke wena wesibo lapho e-South Africa sasilayo thina i-embassy yakobulawayo eyakobulawayo nje yayikhona la isizwayo lakithi kobulawayo kule reserve bank eharare kule reserve bank emaswingo khona lapho kule reserve bank so kuyakubonisa ukuthi la mazwe ayeminjani ekuqaleni kwawo so mina ngimele lokho lowo vele England America balibani maye ngaphandle nje ukuqondanelana ukwenzela ukuthi ngokuhamba kwesikhathi njengobana kwesinye isikhathi izinto ziyahambahamba ngathi zilunge ngoba phela ukutshintsha kwezinto kuyaba khona soze kuswelakala mina ethekini kamthwakazi yokuqala eyabe ibhaliwe indina yokuqala yini indina yokuqala ukuba khona ethekini kamthwakazi
manje amandla olawo asebenza okunganani ulawo yini amandla khona ngapho njalo uyasebenzisa
nawo impela ukuthi sikwazi ukuqula amacala lapha e-South Africa ikakhulu kulabo abakithi mangakukhona okonako fana la kono kukwenza kalai o uti nje sebe ya bambire sebe ya bambama ama ilikuunza ama mama be mwubu kumbule la shukuti laba banti zenzo zonke zenza kalai zenza kala kumu yu mtuwa gas enga yenu mtu kukwa lichwa nukutu kutu kutu isenze sili senza kalai mtu mchambonga so mchobo yetu kutu wake laba bantu wabe kisebe senza kuye na loo mzalu wake kumbumu na wake kumbumfu wa so loku kuya sinika makunya mina manda nila waka kulu ngoba ni wakishwa inkosi yala abantu bala papa busa zani uko ezi uko tizo onke lezi zi kanti lezo dina zazo mina nguwela ngapanswa hiko ne enkulu ya kori elape kori emu chemen ewe mundu na nkulu wako na futi okutuwa mundu wa andi soke so onke lezo zintozi lama lutele wako eka lakona angala ulika anga kukotwa zinyale mila lili zemfika zifake banti ngoba njobana lao ya zikutumu wakitumu alumile rashi kota lo ukuhamba kwesikhathi la ukubuka kwethu manje ngathi sendle le okuyajika ukuthi sonke lawe lobani lobani ongaphansi umuntu wathi laloyana lalola lalola lobani bavuye ekhaya
manje ke nxa sikhangela okwenzakala kathesi ukubana sokuthiwa inkosi isikhona sekumele uZulu alandele okukhulunywa inkosi ngoba isigcojiwe ukubona njani wena
cha mntana inkosi singakuthi yakubongela lokho phela uNkulunkulu kwesinye isikhathi uyabe ngathi izinto ebantwini ngokuhlupheka kwabo ngemistake sina siyakujabulela mina kwami kwamina kwesiqu sami kuyawethula umthwalo onzima lo wesilamu ngoba ku-5 years isizwe sakithi siyalo sijhabanele siphelile ma ngingekho into engavele njengale so le uZulu oseqinisweni lobona izinto kufanele simlandele siyafisa ukuthi bamlandele mina ngokwami ngihamba phambili kuleyo nto leyo ngoba ngiyazi ukuthi le nto isabantu bakithi kuzo zonke izigaba ezenzakalayo okuze kuyi ukuthi baze abantu bakithi babantwini leziswini ukuthi abantu bakithi bengashi abantu bakithi bamelele emgwaqweni bathathele imali ziningi izinto ezenzekalayo pho ngokuvela kwenkosi siyakujabulela lokhu kwakho
ungavalelisa uZulu
ehe ngiyalibonga leli thuke endiphiweyo ngiyafisa abantu bakithi ukuthi bakwazi ukuthi mina ngokwami ngiyafisa ukuthi abantu bakithi baphephe kulezi zinto ezenzeka ekhaya ngamandla ethu wonke ngoba sizinikele ukuthi ngazi kuveleni loba yikufa loba yini phela kukho okunye okwedlula lokhu siyafisa ukusiza abantu bakithi mina ngiwuduna bami nje lobo ngifuna ukusebenzela ebantwini bakithi bonke ukuthi abantu bakithi basinde ngayo le nto le nkosi yakithi lapha bazimisele abakithi ukuthi basisize ngoba manje labo bayakubona okwenzakalayo ngaphandle kwalokho abantu bakithi bangaza ke basinde futhi siyafisa ukuthi zonke izinto babambane akukho abantu bakithi abangazange bakuzame bake bavota benza yonke le nto akulalutho abalitholileyo basahluphela nanamhlanje so elami endithiyayo abantu bakithi baze bazigoqe bayekele ukulandela amaphepha angabasindawo abangenisa iganga le ngane zethu lezakhiwe ngoba into yokuqala nje siyifunayo sifuna ukuthi iy'ngane zethu zifundiswe azifunde iy'ngane zethu zigcele iganga siyafusa ukuthi zifundiswe zazi nokuthi kuyini okwenzakala ngaphakathi komhlaba kithi asela sibhedlela mina kuleli viki eliphele bensekhaya mina Albert Gumede lo bensekhaya ngaya empilo into elaphana empilo iyesabisa siyafisa ukuthi zonke lezi zinto zibacuthuleke zisuke kube le mpilo enhle ebantwini akula muntu ongamdingela umsebenzi noma ongamfaka emsebenzini ogulayo ongazisebenziyo abantu abaqale bafundiswe belashe bathole imithi ngaphakathi baqine kutholakala imisebenzi mangayi ilizwe lakithi selikhululekile siyakufisa lokho inkosi yethu mayikhona njengobana sesiyithole inkosi asiyisebenziseni ilithuba lethile njalo sibambane siyabonga kwakwethu
hayi sibongile baba leyo-ke yinduna yakomthwakazi kwele South Africa umnumzana Albert Zwelibanzi Gumede ebesikhuluma laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba
le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku short wave 4930 6065 15460 lagu 13860 kilohertz.
Okwamanje ke sengidedela emuva ngelichiya izandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namuhla kuhlelo sixoxa lo Councilor Sambulo Maphosa ka ward 25 eNkayi. Ukusiphunyuka phansi kwenduna usikhobokhobo siyakwamukela kuhlela
yebo mama
kwenzakalani ngokuthengwa kwempahla mahlayana khona ngapho inkayi lokho esikuzwa kusenzakala emadolobheni
abantu sebephonga ukuthenga izinto abangazimini ngenxa yokuthi bezwa kuthiwa ibhondi leli alisasebenzi so umuntu olemali ezandleni sekufisa ukuthi imali yana ayishukane naye aqale ebambe okubambekayo abantu bathi impilo enje bayizwa emaradiyeni abanye bathi bezwa ngamaphepha so okuyikho kahle kahle ukuthi yikuphi angikwazi kodwa sokugcwele sibili ukuthi imali leyi amabhondi lethu imali engasasebenzi njalo abanye bayayithenga imali leyi asithumbeni umnike i-$10 eniya kunika i-$13 and i-$15 eyamabhondi lethu kufithi ukuthi wona akhiphile okudulayo ziyusa
abantu bayayizwa yini impiko evela kuhulumende ukuthi bengalaleli wonke nje okukhulunywayo lokwenzakalayo ikakhulu abama-WhatsApp lama-Facebook
bayakuzwa sibili kodwa abasakuthembi ngoba kunabanye ababuya bezela emadolobheni bethi bona imali ngale isitshintshile abantu abasayifuni imali leyo lihlaza sebefuna imali mali nerandi lalo seliyeshile abantu sebesesabela nje ukuthi khona lokhana okwayenza ngo-2008 yikho sokusenzakala
kodwa khona ezitolo kunjani kuseselo lutho nini
ezitolo i-cooking oil ayisekho vele yena lapho ekhona khona iyadula isikhwelile iprice
kodwa zona impahla ziyatholakala ezinye
hayi impahla zisatholakala sibili ezinye zikhona ezinye njalo kazikho kodwa eziningi zikhona
abantu bebekhala ngokuthi le mali bavele kabalayo
lokho kusiba wena imali emabhanga ayikho ungazifakela imali ku-ecocash awusoze uyithole kuma-ecocash point yona leyi e-eseculeta phandle ngokuthi uyabidleke ngapho ngoba ebhanga singazuza engange-$20 yelanga akusela bhenki enika i-$100
omama kuyini abakwenzayo kathesi sibona ukuthi baphakathi kobunzima
omama basebenzimeni kakhulu bayazama ukuyimayina abanye bephuma besiyawoda phetsheya kodwa akusokubanzimela ngoba imali amayusa lamarandi asetholakala nzima so abanye abasakwanisi ukuchapha besiyawoda ngapha thina ngemakhaya vele esijayele ukuthi siphila ngokuthengisa amabili sokunzima kathesi akula muntu osithengela amabili lanxa nje izulana kakhulu okwenza ukuthi amabele atode kodwa isivuno sokuthi siziphilise besilazo kodwa ukuthi sizathengisa ngani akula muntu othengayo amabhayazi awakho kona sizenze kona lamalanga ukuthi i-GMB iyathenga sizama ukuqoqa sihlangahlanganise amabele sikuthelele sibe sesibiza bona be-GMB kodwa lakho size kuthiwa babhadala ngemva kweviki ezintathu so asikaqiniso lakho bona abe-GMB bahle basitele ukuthi akula-cash bazafaka izimali u-eco-cash so khona lokho kuyi-challenge njalo kubalimi ngoba balutshwane abantu abakwanisa ukuthi behambe bentshintsha emadolobheni ngoba le network ye-econet ngapha kithi iyahlupha so kuyabe kufanele ukuthi i-GMB ingakufakela imali ku-eco-cash suzahlupha-ke wena susiyadingani imali usiyasebenzisa imali yakho e-town
inhlelo zokufuya-ke leziyana besifazane ababesithi balazo khona ngapho enkayi kanye lezokulima ezivandeni
silokho siqhubeka ngawo amaklabhu kodwa sivele silohlupho lwemakhethi silimile sile amaklabhu sokulima izingadi imbidi igcwele ezingadini senze ukuthengiselana khonapha sithengisa ngawo amabeli sile sifuyile inkukhu siyaswela ukuthi siyazithengisela ngaphi omama bakhuthele sibili ekujoyineni ama-projects lapho bayajoyina lezi nsuku bathenga inkukhu kule nkukhu zemakhaya lezi ezithengwa zingama-1 day old so bazithengile ngobuningi wazo siyadinga nje imakhethi kodwa nabona laba abazithengisayo bayazithembithembisa ukuthi hhayi lingazikhulisa kuhle zalidingela imakhethi so sikhangelela ukuthi bona labo abathengisa ama-projects bazanikisana lathi ekuzizeni imakhethi
umbuzo ogcina manje njengoba abesifazane bebhekane le ngxaki eziningi kangaka baningi yini abacabanga ukuthi behambe bayibhalisele ukuvota
thina njengabomama ngokubona uhlupho esiphakathi kwayo ngobuningi bethu nabantwabethu siyakhuthazana ukuthi sithi umuntu wonke aphume ayerejista abanye bayakhalakhala sibili bathi ukuvota kwethu kukhanya kakulancedo ngoba singazi sihle sivotile kodwa impumela zakhona azicaci baphume bayobhalisa konke nabantwababo okwenzela ukuthi nxa amavoti ebuya wonke umuntu ayenelise ukuvota
leyo balaleli bekuyingxoxo lo councillor Sambulo Maphosa ka-Ward 25 enkayi wosiphonyoka ngaphansi kwenduna uSiphokophoko asidibaneni njalo kuhlelo olufanayo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC
hayi siyabonga sithandekile ube lelanga elihle nokuthi sikhangele ezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lwethulwa lamhlanje ingxabangxoza iyaqhubeka ebandleni le-People's Democratic Party lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com. Igama lami nguChris Gande, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.